Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 16 Nhlangula 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Namhlanje celebrate African Child Day. Eyabantwana abakhiyayo on the 16th of June 1976. Siyenza imodeling show. Sinama artists abahlabelayo.
Abasakhulayo bakobulawayo bamanyena babanyane labanye ezwekazi le-Africa ukunanza usuku lwabo olwe-International Day of the African Child.
Nanzelela ukuthi Yvonne ungumuntu omtsha njenganathi. So sina sithi kumele sihambe siyobona omunye wethu khona ngale eChikurubi Maximum Prison simtshengisi i-solidarity njengabantu abatsha.
Abasakhulayo bamabandla ezombusazwe abakumanyano wenera bethekelele abanye babo abathathu abavalelwe ejele besetheswa umlando wokubulala ipolisa abagoqela unkosazana Yvonne Msarurwa. Kuwoza Friday lamhla sihamba lensizwa yasekhezi edume ngomculo kwamasikandi uMehlo kaZulu osethulela idlalade lakhe lesine. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abasakhulayo bakobulawayo bamanyane labanye ezwekazi le-Africa ukunanza usuku lwabo lwe-International Day of the African Child phansi kwendikimba ethi Acceleration, Protection, Empowerment and Equal Opportunities for Children in Africa by year 2030. Ngesikhathi bebhekane lenhlupho zendlala lobuyanga eZimbabwe. Unompumelelo Moyo sipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ukubulawa kwabasakhulayo eSouth Africa eSoweto ngonhlangu la 16, 1976 kwadala ukuba umhlaba jikelele unanzeleli langa lapho abasakhulayo bakobulawayo bananzeleli langa ngabadume ngakho ikakhulu ezemidlalo lokucula. Bekungabizwa ozwayo lamhlanje eNdlovu Youth Center elokitshini leChabalala kobulawayo lapho osakhulayo ududuzile Gumbo olichachazi lakobulawayo elidumileyo uqoqe umbukiso wamachachazi kunye labaculi abahlukeneyo ngenjongo yokunanza ilanga labantwana beAfrika.
Namhla sicelebrate iAfrican Child Day eyabantwana abakhiyayo on the 16th of June 1976. Siyenza imodeling show. Sinama artists abahlabelayo, sinama ama-poem abayenza ama-poem about the theme, sinama gidayo abagidela about the theme.
Osakhulayo usiza lobuhle Mhlanga uhaye abantwana be-Africa ethi abasukume balwele amalungelo abo.
Ngiyababona bayadinga bayadingisisa ukuthila lokwangabi. Inkosikazi ithethela phambi kwenu ivumeleni igiye. Ngitheni usiva lokuyenza ezindawo. Ngivumelani ngikhwele phezu kwezindawo. Okuyenzi ngitsho ngephimbo umphefumulo ophilile. Beze bonke abanamathuba.
Omunye njalo osakhulayo uNkosilathi Nkomo uthi laloba abasakhulayo bonke beAfrika jikelele bedubeka eZimbabwe khona kuphambili ngoba balutshwana abantwana abafinyelela ukuthola usizo kuhulumende. Iningi labantwana beZimbabwe babhekane lendlala ukuhamba imango emide besiya esikolo ubuyanga njalo lamalungelo abo ambalwa ayephulwa nguhulumende labazali. Lamhlanje abasakhulayo bathakazelele ilanga labo ngendlela eziphansi bengelamali yokuqoqa inhlelo abazijongileyo ngoba bengafinyeleli lokuthola imali emabhanga. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo ngingunompumelelo moyo.
Alokho sikudaba olufanayo njengendlela yokunanza usuku lapho uqhakathekiswa khona abasakhulayo ezwekazi leAfrica abasakhulayo bamabandla ezombusazo wakumanyano weNational Electoral Reforms Agenda iNERA bathethele lithuba ukwethekelela abathathu ababotshiweyo besetheswa umlando wokubulala ipolisa uInspector Petros Mudetsa. Laba ngabathi unkosazana Yvonne Musarurwa, Last Mayenga Hama, Lotunga Mirai Mazokaire, abe MDCT. Umevis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Unobhala jikelele wohlangothi lwabasakhulayo ebandleni le-People's Democratic Party, PDP, onguye njalo unobhala wasakhulayo kuNERA, uThathenda Chigwada, ngomunye wabethekelele abathathu laba. Yena uthi bakubone kufanele bethekelele abathathu laba abapika ejele leChikurubhi Maximum Prison, ikakhulu unkosazana Yvonne Msarurwa ochazwe njengesibonelo salokho okwenzakala kubontanga kulezi nsuku nxa bethe baphikisana lomongameli Robert Mugabe leZANU PF.
Sinandelela ukuthi Yvonne ungumuntu omutsha njenganathi, so sinasithi kumele sihambe siyobona omunye wethu kona ngale eChikurubhi Maximum Prison, simtshengise isolidarity njengabantu abatsha, singqinise ukuthi hayi silaye ekunzimeni ukhona ngalo.
Lanxa bebeyisitshiyagalombili ontanga abaye eChikurubhi, abane kuphela yibo abavunyelwe ukubonana lezibotshwa.
Ngesikhathi esifika kona ngale eChikurubhi Maximum Prison, nxa ubhalisa ukuthi ufuna ukubona uYvonne, vele amapolisa bayaqala ukuba nge-attitude, bayabe nge-attitude yokuthi hayi lina livela ku-opposition. So sabatshela ukuthi hayi thina sivela ebanjeni lakhe, half of us. Ngesikhathi leyo, that's when they allowed abanye bethu ukuthi bangene bayabona uYvonne.
Usuku lwalamhla uChigwada ethi luqakathekile kakhulu wabasakhulayo njengaye eZimbabwe, luyisikhumbuzo kibo ukuba beyibo abalomlando okuguqula isimo njengalokho okwenziwa ngabatsha eSoweto kwele South Africa ngomnyaka 1976 kusehlakalo esaziwa ngokuthi yiSharpeville Massacre. Kungalesi sizathoke uChigwada ethi kumele ziqhubekiselwe phambili izifiso zabasakhulayo abalahlekelwa imiphefumulo kuleso sehlakalo sika 1976. Abasakhulayo laba bekhuthazwa ukuba bayebhalisa amagama abo kugwalo labalemvumo yokuvota ukuze bavote ukhetho oluzayo ukususa umbuso kaMgabe. Lolu suku luqale ukunazwa ngomnyaka ka-1991 sekuqakathekiswa izehlakalo zokubulawa kwabantwana eSoweto belwisana lombuso wobandlululo. Mhla walolu suku ngomnyaka ka-1976 abasakhulayo laba, iningi kwakungabantwana besikolo, bafola bekhonona phezu kwesinqumo esathathwa nguhulumende ngaleso sikhathi sokuba izifundo zonke ezikolweni zeSouth Africa ziqhutshwe ngolimi lwesiAfrikaans. Lo nyaka lolu suku lunanzwa phansi kwendikimba ethi The 2030 Agenda for the Sustainable Development for Children in Africa, Accelerating Protection, Empowerment and Equal Opportunity. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Siyabonga Mavis Gama. Ngesikhathi kunanzwa ilanga le Day of the African Child, enye intsha eZimbabwe kwele Botswana ikhala ngendubo ebhekane lazo ngaphandle kwelizwe, idinga amathuba okuziphilisa. Intathele izindaba eStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaveron kwele Botswana.
Iningi labantu eleqa umngcele lingena kule Botswana lisiyadinga amathuba emsebenzi ngabatsha, ukuvezwa isilinganiso sabo esedlula amathumi ayisithupha ekhulwini, i-60%. Intsha engaphansi kweminyaka engamathumi amane ithi kulobunzima ebhekana labo ngesikhathi bedinga ukuziphilisa emazweni lapho abathuthela khona bebalekela udubo ekhaya. Umnumzana Ivan Ndlovu, yena wasebenza edolobheni leHowron, uthi ilanga likaJune 16 ele Day of the African Child isikhathi sokuthi babheke emuva bebone ukuthi impilo zabo zihamba njani.
Amanye amazwe eselebrate i-Youth Day thina njengenja yakwele Zimbabwe lokhu esidubeka sephandle kwamanye amazwe sisama indlela zokuthi siphile. Alba nje wenzeka, kono kwenzeka, wele South Africa, kwenzeka lela yiti Zimbabwe, iyuthi itinje izinto, kote nga fwa ngutlagela, kungaba ngonywana.
Umnumzana Dumi Ncube yena uthi akukhwabithi ukuthi babe yintsha engaphandle kwelizwe labo benesifiso sokuba sekhaya bekholise izithelo zelizwe labo.
Usibona silapha sikholisi, wisho ukuthi njengentsha ngabe lathi sisekhaya elizweni lakithi. That is enelise ukuba part of the history that contributes towards worker elizwe njengalokhu okwenzakala eSouth Africa ngoJune 16.
Kukanti unkosazana Alice Dube yena uthi intsha kanye labantwana bathwele nzima ekakhulu bexotshwa yisimo somumo womnotho ekhaya.
Umntwana oyintombazana i-human trafficking iyangi-affecta kakhulu njalo isiluhlupho ngoba amantombazana amaningi ayathathwa yahanjiswa emazweni angomakhelwane laphetheya bethenjiswa imisebenzi abafika bangayitholi. Abazitholeke futhi sebengene mhlawumbe kubhizinisi lokuthengisa umzimba yabo isindaba ehluphayo kakhulu.
IBotswana layo ibambe imicimbi yokunanza lolu suku olwazalwa ngemva komvukela kwentsha elolitshini le-South Western Township iSoweto eSouth Africa mhla ziku-16 Nhlangula 1976. NginguMartin Ngwenya oyindaba se-Studio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Siyabonga Martin Ngwenya. Ngesikhathi leSouth Africa lithakazelela ilanga labatsha eleAfrica Day of the African Child, abeZimbabwe labo bebethe gwaqa endaweni ezitshiyeneyo bethakazelela leli langa ngokuhlomisana enhlutshweni ababhekane lazo emazweni. UBenedict Nhlapho ulandisa ngokube kusenzakala amakhosini atshiyeneyo.
Kwangumhla ka-16 Nhlangula ngo-1976 elokishini leSoweto kweleSouth Africa, lapho amapholisa ahulumende wamabhunu efafaza ngenhlamvu abantwana besikolo ababekhonona ngomthetho ukuthi bafunde izifundo zabo besebenzisa ulimi lwamabhunu olwe-Afrikaans. Namhlanje-ke intsha yeZimbabwe emanyene leyakwele South Africa bekhumbula ukuzinikela kwentshale ka-1976 okungenye yezinto ezaletha inkululeko kwele South Africa. Emkhosini obusenalede eSoweto, intsha yeZimbabwe laboswabo kwele South Africa bebedlala imidlalo etshiyeneyo ngendlela yokuthi bazane ngcono bengacwasani. Intombazane yeZimbabwe uNosisa Ncube uthi bakhethe ukunanza leli langa ngokwenza okuhle hatshi ukuyadakwa njengokwenziwa ngabanye abantwana besikolo.
So sikhethe ukuthi namhlanje sizohlanganyela sonke and have isikhathi esimnandi sonke. Kakhulu kuye kufike izinto empilweni and ungazi ukuthi ujike kubani okhulume nabani. Uma ukwazi ukuhlanganela nabantu nidlala ibhola nazani, uthola ubungani nobudlelwane lapho and uyazi ukuthi khona umuntu ongakhuluma naye emva kwalokho, either uzithola usesimweni.
Inhlanganiso lwamalungelo abomama eZim Imbokodo layo ibuthanise intsha labomama eHillbrow kujatshulwa lokufundisa amantombazana ngekusasa. Umgcinihlalo wenhlanganiso eZim Imbokodo unkosazana Beatrice Mathutu uthi babone kufanele ukuthi basigoqe sisemanzi ukuze isizwe singachabalali.
Injongo nje yembokodo yokuqala ukuthi si-advisane abantwana laba amantombazana amancane, sibafundise ukuthi le mali is not everything. Lokuthi lapho abahamba khona behambe beqaphela ngoba sesiphila esikhathini esinzima lapho abakidnethwa khona bathathe sizothiwa abantwana bathathiwe. Njenge abantwana bangamantombazana sithi sibakhulise sibalaye ukuthi abahlale beqaphele.
Lapha-ke bekungafundwa kuphela kodwa beziqhunswa begida kuluthuli ngitsho lezokholo. IHillbrow njalo imuli yeZimbabwe yakophambuka ibibizene yonke yathi gwaqa labantwabayo kuthakazelelwa leli langa. Osakhulayo walimuli uJulile Makhulela uqede imetriki yakhe ngo-2014. Uthi impilo ayikho lula emazweni njengoba bengekho obabakazi labogogo abangabafundisa amasiko lemvelaphi yabo.
Izinto eziningi like asizazi, we don't know ukuthi izinto bezenzeka kanjani kudala, sizizinto just out of siyazenza nje thina ngokwazi kwethu thina. Sesilandela izinto zabelunga, sezizinto ze-culture that were happening before because asizazi.
Uthi okunye okubahlukumezayo kakhulu emazweni yokungatholi uxhaso lukahulumende olwemali yokuya ezikolo zemfundo ephezulu.
Most of the time, we don't have money to follow up, like after high school, to come back and full. Like I'm working right now because I didn't have money to pursue university and college. Yes.
Loba kunjalo inengilale intsha lithi ikusasa yabo iyathembisa njengoba befisa ukuthi bengaqeda kufunda nxa isimo sesikahle babuyele ekhaya bayevuselela ilizwe labokhokho babo. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Kulive Talk lamuhla sixoxa ngosuku lwabatsha base-Africa olwe International Day of the African Child. Wenzani abatsha eZimbabwe ukuze ahlonitshwe amalungelo abo? Thumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Umongameli Robert Mugabe uthi abalwa impi yenkululeko abamelanga bathi abaphathwanga kahle libandla leZANU-PF ngoba baphiwa umhlabathi abanye baphiwa imisebenzi nguhlangothi zikahulumende ezijiyeneyo. Lo ubekhuluma embuthanweni owesibili phansi kohlelo lwebandla lakhe kuhlangothi lwabasakhulayo olukhankasela ukhetho okuthiwa Youth Interface Rally. Umgabe uthi umnyaka lo abantu batshaye inala ngenxa yohlelo lukahulumende olwe-Command Agriculture. Engakakhulumi emhlanganweni lo umgabe uvule okusemthethweni indawo yokuthumeza imbiko ngemitshina yamakhompyutha. Evula lindawo umgabe uthe ibandla lakhe libambene kodwa wathi abafuna ukumelama kumele balandele indlela ezihlelwe libandla. Wathembisa ukubamba lolu daba kabanzi emhlanganweni awenze eSakuva Stadium kodwa kaluthintanga lolu daba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecumngela ezombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi.
Ye owenzakalayo singathi ngama mind games eZANU-PF. Okokuqala useqalisile ku-campaignela u-2018. Okwesibili ke kunzima ukuthi nxa ekhampeni ngama-proper structures akhe ngolubandla lakhe lidabuke phakathi laphakathi. Ulabo Mnangagwa ngapha lizokubuya ne-G40 ngapha ukhanyani lakho sokuvela usekela mayikhona. So yikho-ke ukuthi ke la ama-factions wonke asebenzele yena sesebenza la ma-youth, la ama-factions sezamobilayiza kabantu abaningi babuye emaralini ukuthi labo ama-factions ukhanya ukuthi kulabantu. Kodwa-ke kuyabe kuyizifudlana zonke ezizothela esifuleni esikhulu. So ngama-mind games eZANU-PF ufuna ukuthi-ke abantu laba babuye bazomkhothamela bonke, bazomkhotha bonke ukuthi yinduna yinkosi. Yikho-ke sebenzisa kama-youth-ke ama-youth okuzakhanya ingani kakho kuma-factions kodwa bancanje labo bakuma-factions. So sinanzelela ukuthi yi-mind game kuyayenzayo leyo. Okokuqala ukumaneja kubandla lakhe leZANU-PF, okwesibili ukukhampenela ukhetho lomnyaka ozayo.
Kodwa siyabona lapho ayenza khona imbuthano leyi aso abakhulayo kuphela, siyabona labadala bakhona. Kungakho sitshoni lo?
Yikho phela esikutshoyo ukuthi khona ngama-mind games, i-political gimmick yakhe. Abadala babuya-ke njengezikhotha mathezi zakhe ukuthi labo bazokhanya ukuthi hhayi mongameli, nanxa kuluhlelo lwama-youth siyakusekela thina sikhona.
Kodwa siyabona ukubana inani labantu abaya embuthanweni le liningi kakhulu. Kungakutshengisa yini ukuthi ibandla leli lilokhu lilamandla okunqoba kukhetho?
Okwenzakalayo ukuthi nxa esebehlukanisile konke wabadivayida, konke sebezazama ngendlela yonke ukuthi bamthabise, bathengisele ukuthi balamandla balabantu-ke bese be-organize abantu-ke. Abanye babanjwe ngamandla, kuvalwe izikolo, kuvalwe emisebenzini yonke, izingatha zikahulumende, abantu bonke bakhomande. Akwenzayo singathi thina ngama-command rallies, njengoba likwazi ukuthi kule nhlelo zakhe ze-command, e-command agriculture.
Lo-ke ngumnumzana Edwin Ndlovu, isiphathamandla sebandla le-National People's Party. Siyaxolisa ekuqaliseni simthe ngumnumzana Ambrose Vindi, kodwa hhatshi-ke ngumnumzana Edwin Ndlovu. Amabandla amaningi asekhankasela ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo ngokwenza imihlangano etshiyeneyo lapho abathembisa khona uzulu lomhlaba. Umnumzana Joseph Chuma webandla lezanu PF uthi bathembisa abantu ukuthi bazancedisa uzulu ukuthi avule amankampani, abanye njalo balime ngendlela eziphezulu. Kuthi ke unkosikazi Mpokiseng Sibanda ungukhansila enkayi esabelweni seMathabeleland North utshele uGibbs Dube kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni oluphuma ebulenjini beFacebook kukhasi le-VOA Ndebele ukuthi bathembisa uzulu ukuthi bazazama ukulungisa konke okwabhidlizwa libandla lezanu PF. Kodwa ke umnumzana Moven Qhelisa Ngwenya isakhamuzi sedaluka eLupane ubatshele ukuthi sebediniwe ngezithembiso zamanga. Ake sizwe uNgwenya ekhuluma kuhlelo lolu.
Singakukhangela kathesi ngohlelo olukhona lwamabandla wona lawo esikhuluma ngawo ukuthi ayakhankasa ekhuluma ebantwini. Into ekhona ukuthi ukugcwalisa kwakhona yikho okungekho, okuphela yikurobha abantu. Sibe sesikhangela ke ehlelweni olukhona kathesi, mina ngikhona apha ngise-East Lupane East, ngikhangela amadoda amaningi abhizi ukukhankasa sokusela amaminithi amalutshwana. Ukuthi kunjalo-ke sibe sesikhangele ukuthi bona ngwabo yena ngwakhe umuntu uphethwe, uzathola ukuthi yena ngwakhe lapho osuka khona ikhala ke ngwakhe akuthi angithi toilet pho ezinhlelweni ezinjengazonezi. Ngoba okuningi u-MPs ngikhangela ukuthi uyaphakama lapha ephalamende, uzamthola ukuthi xa ulandelela iy'nhlelo zonke ezenziwe ngolwesithathu kuyabe ngikho ngitho ehlelweni nje lokuyenza nje kuthiwa yi-debate khona ngale, kumbe ukuthola ebantwini, kumbe ukuvakatha ebantwini kazake ekwenzi. So angazi ukuthi singayenza njani. Mina ngumbono wami omkhulu ukuthi ngaba abantu bonke banjengami sike sikhangele yena umuntu independent ukuthi ubani ufanele kunje, kunganani ukuthi ungena liphi ibandla, kodwa sikhangele kuphela ukuthi yena umuntu lo nxa singafaka ubani kungcono kule mbuzi le singayifaka.
Nxabe likhuluma lani sibili imikhankasa khonapho bathi bazalinikani sibili, akusitshele Ngwenya.
Kuthi ngakho lokuthi amanga abantu bonabo abadinga ukuthi bengene ekuhle, kumbe kuyadliwa kumbe kwenziwani kona.
Hello ke umnumzana Moven Qhelisa Ngwenya isakhamuzi sedaluka eLupane obekhuluma kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni elulethulelwa nguGibbs Dube Studio 7 enkundleni yeFacebook ekhasini leVOA Ndebele.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, seven so forgiven.
Was a Friday. Was a Friday lamhla sihamba lensizwa yasekhezi yedume ngomculo kaMaskandi uMehlo kaZulu osethulela idlalade lakhe lesine. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe laye wasethulela lolu daba.
Kumadlalade yakhe akuqala amathathu elithi Iphupho Lami, Izitha kanye lelithi The Journey, uMehlo kaZulu utshengise ubuciko lobugabazi obukhulu emculweni kaMaskandi. Kodwa kudlalade lakhe lesine elitsha leli elilesihloko esithi Inja kaMalume, uMehlo ukhumule amanyathela kaMaskandi wathatha unyawo lwe-jazz. Buyavela njalo sobala ubugabazi bakhe. Kona kuyini kahle kahle okwenze wangena emculweni we-jazz?
Beso kuyisikhathi manje ngoba bese ngihlalahlalile isikhathi kuMaskandi, ngase ngiyacabanga ukuthi ke ngoba abalandeli babehlala behlubethi ke iy'ngoma zakho ziba nale i-chest ye-jazz, kanti-ke kunganjani ukuthi usenzele elinye idlalade ele-jazz?
Idlalateleli lilengoma ezilithumi ezigoqela yona umnini sihloko dlalate uInja kaMalume uI'm sorry lale ethi ngithe ngilele lapho umhlabeleli abambisane khona lembongi edume ngenkondlo yayo ethi ngibhace ezizweni uBongani Ncube.
Zwelihle ngikubone ebusheni yekiso lenkululeko engilibone ebuthongweni yekiso labalinganayo engilibone ebusheni ungekho
kulale njalo ethi koze kube nini. Awusuka bo ivuthiwe empela lijazz ngeke wathi ukuthi uyawuqala lomculo umhlabeleli ubuye athi njalo bayangilandela. Bamlandelile ke umehlo kaZulu wasithola esesegwelutjena. Umehlo kaZulu ogama lakhe lokuzalwa ngusebenzani Mnqolo njalo ohlabela ekwele South Africa ucele uxhaso kakhulu kubalandeli bakhe labalandeli bomculo wejazz nje jikelele.
Ngithanda ukudlulisa ukubonga kubalandeli bami ukuthi ke bakwazile ukusupporta singumehlo kaZulu noma bekunzima ekuqaleni kodwa ke namanje bayasifonela basikhuthaze nokuthi ke my album iphumile bayakwazi ukuthi bayigijimele bayithenge yo umlayezo engawusho ukuthi ke abaqhubeke be supporter umculo wesintu ukuze ubuntu bethu bungafi.
Uphuma enkundleni ngale ethi kunomoya
bathi kunomoya ophuma
KaZulu ha ingoma mnandi lezi singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje. Sithanda ukwazisa abalaleli ngodaba oludanisayo kakhulu, udaba oluvela eSouth Africa lapho sizwa khona umdlali wenguqu obedlalela amaWarriors uEtzai Kasinawuyo kasekho. UKasinawuyo ubele minyaka engamachumi amane lambili. Sigqibeke uhlelo lwethu lwanamhlanje ngokukhangela inhloko zendaba. Abasakhulayo bakobulawayo bamanyene labanye ezwekazi le-Africa ukunanza usuku lwabo olwe-International Day of the African Child. Silugqiba-ke lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama nguChris Gande, ngilithiya-ke kuStudio 7 Live Talk. Lilale.
Uya
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.